Incwadi yesibili kaPawuli kuTimothi. UTimothi wesibili isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, ngokwesithembiso sokuphila okukuKristu Jesu, ngithi kuTimothi, umntanami othandekayo, kakube kuwe umusa lesihawu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba lakuKristu Jesu iNkosi yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo njengabokhokho bami ngesazela esimhlophe. Lapho ngikukhumbula futhi ekukhulekeni kwami, ebusuku lemini ngilangatha ukukubona, ngikhumbula inyembezi zakho ukuze ngigcwaliswe intokozo. Ngikhunjuze ukholwa kwakho okuqotho okwaba khona kuqala unyoko khulu, uLoyisi, lakunyoko uYunike. Yebo, ngithemba kukhona lakuwe. Ngakho-ke, ngiyakukhumbuza kuba uvuselele isiphiwo sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubekwa kwezandla zami. Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa wasinika umoya wamandla, lothando, lokuzithinta. Ngalokho-ke, ungabi lanhloni lapho ufakazela iNkosi yethu. Loba ngami isibotshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu. Yena wasisilisa ngokubiza okungcwele, kungesikho ngokwemisebenzi yethu, kodwa ngokwecebo lakhe langomusa asinika wona kuKristu Jesu ekudatshulweni kwesikhathi, osibonakaliswe khathesi ngokubonakala komsilisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa waletha ekukhanyeni ukuphila lokungabhubhi ngevangeli. Ngamiselwa lona ukuba ngibe ngumtshumayeli lompostoli lomfundisi. Ngalokho-ke ngiyahlupheka, kodwa kangilamanhloni ngoba ngiyamazi engakholwa kuye. Ngiyazi ukuthi ulamandla okulondoloza lokho anginike khona kuze kufike lolo suku. Bambelela kuso isibonelo samazwi aqotho owawezwayo kimi ngokukholwa langothando olukuKristu Jesu. Iqiniso oliphathisiweyo lilondoloze ngomoya ongcwele ohlezi kithi. Uyakwazi ukuthi bonke abase-Asiya bangihlamuka, abaphakathi kwabo ngoFigelo loHemogene. INkosi kayinike indlu kaOnesiforo umusa, ngoba wangithokozisa kaningi. Wayengelanhloni ngezibopho zami, kodwa ekufikeni kwakhe eRoma wangidingisisa waze wangifumana. INkosi imnike ukuba azuze isihawu eNkosini ngalolo suku. Konke ukusebenza kwakhe e-Efesu uyakwazi wena kakhulu. UTimothi wesibili isahluko sesibili. Ngakho-ke, wena mntanami, qina emuseni okuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kwabofakazi abanengi kunikele amadoda athembekileyo aza kuba lamandla okufundisa labanye. Hlanganyela lami ukuhlupheka njengebutho elihle likaJesu. Kakho owebutho osempini olibala ngezinto zabangabuthwanga ukuba amkholise lowo ombuthileyo. Futhi nxa umuntu encintisana labanye, kanikwa umqhele uba engancintisananga ngokomthetho. Kungumlimi osebenza kakhulu ofanele ukuba amukele izithelo kuqala. Nakana ngengikutshoyo, ngoba iNkosi iza kukunika ukuqedisisa ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukileyo kwabafileyo, owenzalo kaDavida ngokwevangeli lami. Ivangeli engihlupheka ngenxa yalo, ngibotshwa njengesigebengu, kanti ilizwi likaNkulunkulu kalibotshwanga. Ngakho-ke, ngikhuthazelele konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bazuze ukusiliswa kuKristu Jesu kanye lobukhosi obungapheliyo. Liqinisile leli lizwi elithi, uba safa kanye laye, siza kuphila kanye laye futhi. Uba sabekezela, siza kubusa kanye laye. Uba simphika, laye uza kusiphika. Uba singathembeki, yena uhlala ethembekile, ngoba angezi phike. Ubakhumbuze ngalokho, ubalaye phambi kukaNkulunkulu ukuba baxwaye ukuphikisana ngamazwi. Kakusizi lutho, kodwa kuchitha abezwayo. Khuthalela ukuba uziveze kuNkulunkulu uthembekile, uyisisebenzi esingelanhloni esiphatha kuhle ilizwi leqiniso. Xwaya ukukhuluma okomhlaba okuyize, ngoba abakwenzayo baza kuholelwa phambili ebubini. Lelizwi labo liza kuhlihla njengesilonda esibhibhidlayo phakathi kwabo ngoHimeneo loFileto, abaduhileyo eqinisweni besithi ukuvuka kwabafileyo sekudlule, bechitha ukukholwa kwabanye, kodwa isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi silalolu phawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo, lokuthi ilo lalo ophatha ibizo leNkosi kahlukane lokungalungi. Endlini enkulu kakukho izitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa kukhona lezesihlahla lezebumba. Ezinye zilomsebenzi omkhulu, ezinye zilomsebenzi omncinyane. Uba umuntu ezihlambulula ezintweni ezimbi, uza kuba isitsha esilomsebenzi omkhulu, esenziwe saba ngcwele, esilosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Ngakho, xwaya inkanuko zobutha, ulandele ukulunga, lokukholwa, lothando, lokuthula kanye labo abakhuleka enkosini ngenhliziyo emhlophe. Ukuphikisana okulobuthutha lokungazi, uxwaye, wazi ukuthi kubanga ukulwa. Inceku yenkosi kayifanele ukulwa, kodwa kayibe mnene kibo bonke, ibe lelisu lokufundisa, ibekezele. Ibaluleke ngomoya omnene abamelana layo, kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka, baze balazi iqiniso, baphaphame baphunyuke emjibileni kaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. UTimothe wesibili isahluko sesithathu. Yazi lokhu ukuthi ensukwini zokucina kuza kufika izikhathi ezinzima, ngoba abantu baza kuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazigqajayo, labaziqakisayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, lababi, labangelathando, labanhliziyo zilukhuni, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalolaka, labazonda okuhle, labanikela abanye, labalamawala, labagcwele ukuzikhukhumeza, labathanda ukuzithokozisa kunokuthanda uNkulunkulu, labalesimo sokukholwa kodwa amandla akho bewaphika, baqwaye abanjalo. Phakathi kwabo bakhona abanyenyela ezindlini, bathumbe abesifazana ababuthakathaka, abasindwa izono bebuswa izinkanuko eziyinhlobonhlobo, bethanda ukufundiswa njalo njalo, kodwa bengeke bafinyelele ekulazini iqiniso. Njengoba uJane loJambere bamelana loMose, ngokunjalo lalaba bamelana leqiniso, bengabantu abalengqondo eyonakeleyo, abehluleka ukukholwa, kodwa kabayi kufika ngaphi. Ubuthutha babo buza kuba sobala kibo bonke, njengoba kwaba njalo la kulabo ababili. Kodwa wena ulandele ukufundisa kwami, lokuziphatha kwami, lokuhamba kwami, lokukholwa kwami, lokubekezela kwami, lothando lwami, lokuqinisela kwami, lokuzingelwa kwami, lezinhlupheko zami, lakho konke okwangehlela e-Antiyokhi, lase-Ikoniyuma, lase-Listra, lezinhlupheko zonke engazithwalayo, kodwa iNkosi yangophula kukho konke. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngobuqotho kuKristu Jesu bazazingelwa, kodwa abantu ababi labakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini bekhohlisana. Kodwa wena mana kulokho okufundileyo lowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kubani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo engcwele elamandla okukufundisela ukusiliswa ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu, ilungele ukufundisa lokukhalimela, lokuqondisa, lokufundisela ukulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungiselwe yonke imisebenzi emihle. UTimothe wesibili isahluko sesine. Ngiyakulaya phambi kaNkulunkulu loKristu Jesu oza kuthonisisa abaphilayo labafileyo, langokubonakala kwakhe langombuso wakhe, ukuba utshumayele ilizwi, uqinise ngazo izikhathi ezilungileyo lezingalunganga, usole, ukhuze, weluleke, ungadinwa ukubekezela lokufundisa. Ngoba isikhathi siyeza lapho bengayikuvuma ukufundisa ukuqotho. Kodwa ngokwenkanuko zabo baza kuziphuthela abafundisi abakholisa indlebe zabo. Bafulathelise indlebe zabo eqinisweni. Baphambukele ezinganekwaneni. Kodwa wena zinqande njalo ubekezelele izinhlupheko. Wenze umsebenzi womvangeli uphelelise inkonzo yakho. Ngoba mina sengilungele ukwenziwa umnikelo. Lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. Ngilwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ukuhamba kwami. Ngikulondolozile ukukhona. Sengibekelwe umqhele wokulunga eza kunginika wona ngalolo suku inkosi. Umthonisisi olungileyo kungesimi ngedwa oza kunikwa. Kodwa bonke labo abathanda ukubonakala kwayo. Phangisa uze kimi masinyane. Ngoba uDema ngokuthanda lomhlaba ungihlamukile waye eThesalonika, uKresena uye eGalathiya, uThitosi eDalmatia, nguLuka yedwa olami, uze loMakho ngoba uyangisiza kakhulu ngokungisebenzela. UThikikho ngimthume eEfesu, ekuzeni kwakho ungiphathele ijazi engalithiya kuKhapho eTrowa, lezingwalo ikakhulu incwadi eziqakathekileyo. UAlexandro umkhandi wethusi wangenzela okubi okuningi. Inkosi iza kumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe. Umqwaye lawe ngoba wamelana kakhulu lamazwi ethu. Ekuziphenduleleni kwami kwakuqala kwakungekho muntu owangimelayo, bonke bangihlamuka. Kakungabalelwa kibo lokho, kodwa inkosi yangimela yangipha amandla okuba ngitshumayele ivangeli ngokupheleleyo ukuze bonke abezizwe balizwe. Ngakhutshwa emlonyeni wesilwane. Inkosi iza kungikhupha kukho konke okubi, ingisilisele umbuso wayo wezulu. Kakube kuyo ubukhosi kuze kube nininini. Amen. Bingenela oPrisca loAquila nendlu kaOnesiforo. UErastu wasala eKorinte, uTrofimu ngamtshiya egula eMiletu. Phangisa ufike ubusika bungakafiki. Baya kubingelela oYubhulu, loPhudeni, noLino, loKlawudiya, labo bonke abazalwane. Inkosi kayibe lomoya wakho, umusa kawube lani lonke.